njengo kuyi-t-shirt day umhlaba wonke thina nje ababali sisiyathaba ngoba sihlulana okumele sihlale phansi sikhangele ama-achievements ethu sikhangele mhlawumbe lama-witnesses ama-strengths njalo sikhangele ukusihlupha ngamahluthane ababalisi nabantu abaqakathekileyo kakhulu ukuthi ebhayibhileni ujesu ngokwakhe okuthiwa ngurabi umbalisi omkhulu so nxa sihlala ngenzinimanga enjengaleli usinika umbono omuhle siyalakha ukuthi sifundise abantu abo but however kulama-challenges amaningi ithemba ukuthi uyakwazi ukuthi-ke ezimbabwe umbalisi umuntu okhangelelwa phansi ngendlela yokuthi imbadalo yethu incane kade sakhala sothi sikhala ama-economic challenges as afeta wenze ababalisi abakhubazekileyo abafuna okuthiwa ngama-assistive devices abafuna izinto zokusebenzisa nxa befundisa bazidingela ngemali yabo ama-tooting laptops ama-software bayadila so kungavele kuhluphe khonatshana kuba nzima.
Kodwa liyathokoza yini ngoba sizwile umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube esithi ababalisi bazangezelelwa iholo ubona ingani kungaletha umahluko?
Ukuthokoza kuyabe kukhona nxa kuthengiswa kodwa isimanga esikhulu sesathengiswa kaningi mhlawumbe kwesinye isikhathi ababalidi mathi ngamafitshane bamikile bakhangele ukuthi kathi lezokuthengiswa zingagcwaliseka njani njengoba siyabona ukuthi iviki leyi phela ilokhu icece isilwa njalo uprofesor kasacacanga ukuthi uzafaka nini lokhu akufaka njalo uzafaka ngasethi isilinganiso yilo uvalo olukhona ebabalidini asebe sehluleka ukufundisa abantu abami asebe sehluleka ukuhambisa kabo kumbe imuli zabo ezibhedlela.
Uke wakhuluma ngokuthi ababalisi abakhubazekileyo babhekana lengxaki eziningi. Yiyo ungachasisa kabanzi ukuthi kuyini lokho njalo selake lakhweza yini lolu daba kuhulumende kukanti lithola sizobani?
Uhulumende ngamashuthane ngamthela ihlombe ngalokho ukuthi siwafuna u-aid. Kuqala imbali yethu u-aid wawuhamba la ebhenki lihluphela ngakhonokho kukhona babengekho ku-payroll. So bathe sobani kungconywana lanxa kulezikhalazo ezithize. Izikhalazo zethu ezithize kuthi akusenza ama-policies amaningi. I-brain language ayi-observer. Kwesikhathi ama-software wela abhaliweyo ukuthi siwafake emshinini ethu esiyidingela kanye ekhulumayo sikuthola late. So yizindlela umbalisi okhubazekile uphakathi kwenkinga ukanti izikole ezifundisa izo ezinye zi-unfriendly ngoba kasitsho ukuthi azizama-ramps i-environment yangikhona iyabe ingavunde ema-toilet laphana hhayi ilanga liyaze lithone sikubalisa kodwa sesakuhambisa kwuhulumende sesihambise ezidile sihambisa khona kuhle ngoba sikabosenetha sibakhiphayo ukuthi basimele abanjani umnumzana uhlowu le noma usuli laphana bayenza sosisebenza kobukhulu ukuthi bakukhuthaze uhulumende kodwa-ke usilow sanwabo into kwakhona sithenga ukuthi kubazele isihlayo ipressure asoze sidinge okwenza ukuthi usihambele kahle.
Usitshela imbali yakho ngamafitshane.
Ubaba uMandla Nkosiwela umbalisi ofundisa ejosholo secondary school ekekwafundisa izikole eziningi ufundisa esatina primary school even 18 specialist teacher wafundisa esolis adventist high school lapho-ke afunda khona i-olios ngemva kokuqeda ukufunda i-sedmaileru wabesesafundela umsebenzi we-teaching e-usite wakhathi esizofundisa ejosholo ongumlobi-ke obhalayo njalo ngumhlawulelo obuyayo imboni kule bhula khaya ibhaliweyo elithi nabo ngabantu bagcizelela njalo kangesithiwa still part of humanity sisazama ukuthi kufake nokugqengi ofuna ukuthi kwanjwa wonke ama-logistics next year siyalilontsha inkosi uma ivuma